I will faithfully execute.
I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
And will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations.
La ngamazwi kaTrump ethatha isifungo ngomnyaka ophelileyo eCapitol Hill edolobheni leMelika eWashington DC. Wathembisa ukuthi uzabusa ilizwe leMelika ngemfanelo njalo ahloniphe isisekelo sombuso welizwe. Abantu abaningi bathi uDonald Trump kabusi ngemfanelo kweleMelika okwenza ukuthi kube lokuxabana okumangalisayo elizweni lakhe. Owamanje uhulumende weMelika uphelelwe yimali emadabukakusa ngesikhathi uTrump efikisa umnyaka esesikhundleni sikamongameli. UTrump wangena esikhundleni sikamongameli kulandela unqoba kwakhe unkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka-2016 kukhetho lukamongameli. Uthe engena esikhundleni wathembisa ukuthi uza kuqula indlela uMnumzana Barack Obama obekhokhela ngayo okugoqela ukudlelana labantu bakwanye amazwe. Wathi eqalisa umsebenzi wahle wavimba ukuthi abantu abasemazweni abalokholo lwesimuslim bengavunyelwa ukuza kweleMelika. Amazwe la abalisa ele Iran, Libya, Yemen, Somalia le Iran athi ancedisa amalwecatsha azonda ilizwe leMelika. UTrump esenza konke lokhu, umnotho welizwe leMelika uthuthuke okumangalisayo loba nje yena elokhu ezondwa ngabantu abaningi abathi ulobandlululo. UTrump kuthiwa usanda kwethula amazwi athi abantu beHaiti labavela kuzwekazi leAfrika bavela kulokhu athi ngama-Eswall countries. Lokhu kuzondise abantu abaningi kuzwekazi leAfrika labantu abansundu abahlala kwamanye amazwe okugoqela eleMelika. Kambe useyenzeni uMnumzana Donald Trump selokhu wangena esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe leMelika? Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lo Dokotela Nkululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe esekolijini lemfundo ephezulu eHuddersfield University eBhilitani.
Umnumzana Trump useyenze umsebenzi omkhulu kakhulu ngake ongazange kwenziwa abopresidenti beAmerika abaningi kakhulu. Okuqala yelokhu ukuthi usehlise iAmerika wayifaka ngaphansi kwamazwe athize afana leChina, leRussia. Wayibisele emva kwezemconomy nazo lekwaze politics emhlabeni onke jikelele. Wasenza njalo ukuthi iAmerika ubudlelwano bayo labanye amazwe bube phansi kakhulu kwedlela amazwe amaningi phose bufane nje lobudlelwano be-North Korea lamanye amazwe. Mbone ngani lokhu yikho kusegcekeni osekwenze uPresident Trump waphumelela ngendlela engakaze yenziwe ngomunye umuntu.
Kodwa ubona ngazani kuyalungiseka yini?
Ngibone ngani akala akakayenelisi uPresident Trump ukuthi abuyisele emuva lokhu asekwenzile abuyalungisile, njalo abantu abaningi abasamthembi kangako ukuthi sebengahlala naye phansi bacabanga ukuthi sokusakhiwa ubudlelwano lawo mazwe ngendlela etshiyeneyo. Bakubona nje kwinto eyokuqhilana nje ukuthi nanxa ngathi ekhulume kuhle namhlanje uyabe ekhuluma ngobusemehlweni akhe, njalo izenzo zakhe zimbi kakhulu. Njalo into asezivulele eziqakathekileyo ezifana le-Trans-Pacific Agreement, bona ngani leziyana zizayenza ukuthi ubudlelwano bama-America benziwa izabe sizama ngamandla wonke ukuthi buyebuyele ithole ukuphumelela. Kholokho kuzenza ukuthi isebenzise amandla hatshi isebenzise esingakuthi i-soft diplomacy.
Nxa sesikhangela futhi kulalokhu akwenzayo ukuthi yibhani yokuthi kungabi lamanye amazwe abisa abantu ngapha kwele Melika, kambe ukuthi kuzancobeka yini kuyiwa phambilini khonapho?
Ngibone ngani angabuya ananzelela uPresident Trump ukuthi izenzo zakhe lezi aziqondanga njalo zilimaza ilizwe lakhe. Kodwa ngibonani kuzamthatha isikhathi nxa ngikhangela lapha asukele khona le ndaba yokuthi lezingqondo usukele lazo khathana okungakanani, ukhanya kulesikhathi eside kakhulu engumuntu ongani ulenketha uyakhetha abantu ngendlela engajwayelekanga.
Ye, kodwa siyabona njalo ukuthi kukhona ukuthiwa uke wakwethula esithi amazwe kuzwekazi le-Africa yilokho kuthiwa yi-Eswall countries kanye le-Haiti. So ke khonoko ke kuye kuyamsinda kanganani nxa ukuthi ukwethulile khonoko?
Mbone ngani yena ngokwakhe uPresident Trump kakumsindi lokhu ukukhulumele nje sazi ukuthi kuzabuya kuphazamisa abantu baqale sikhuluma ngezindawathi ngendaba eqakathekileyo. Njalo abamlandelayo abalandeli bakhe bonaba abathiwa yibhesi yakhe bayakuthanda ukuthi khulunye into ezifana nazenizo, kwenza ukuthi ibale lokhu bebambelele kuye. Mbone ngani lokhu kuyinye yengxenye yezenzo zakhe khangelelane lokuthi angaphumelela njani kukhetho olulandelayo oluka 2020 mbonani kuya kuladuka ngawo. Kodwa kulaba abasebenza kwezobudlelwano kweze-international relations, ngibona ngani kungumsebenzi omkhulu kakhulu ozabathwalisa nzima. Ngibona namanje vele sebeqalisile ukube lokhu besithi emazweni lapha bakhona, hhayi lingamlaleli kangako upresident uTrump lalani thina esikutshoyo, thina ithi esikwaziyo ukuthi i-America ifunani ngoba yikho kuphuma emhlanganweni lapha abekhona nayo upresident Trump. Kodwa nxa esezikhulumela ebantwini laphana uyabe senze ezombusazwa nje, lingalaleli kangako.
Ye, so ke kodwa umtshala khona ihlombe ngakho kuyini?
President Trump kuzini ukuthi simchaye ihlombe kangawo ngoba ukwehlukanisa sekwenza abantu, ukulwisanisa lokuthuka kwenza abantu ezebulenjini lapha kuma computer kusuka kwenza ukuthi hayi kube zimi ukuthi sazi ukuthi kathi angabe enjongeni njalo ukuthi kukhona yini okuzabe uyaphumelela. Hayi hayi, ngithole nzima ukuthi ngithole into ebukekayo angabe yenzile mina uPresident Trump.
Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Danny Moyo, umgcini sihlalo webandla leMDCT kwelemelika.
Ngathi nje okuhle ngathi kuthakazelwe ngabantu ikona lokho ukuthi wehlisa business amaningi akuthokozelele kakhulu lokhu ngoba that means ukuthi i-tax asebezoyibhadala isizokwabishwana eminingi ukuthi sebezokwazi ukuthi bakwazi ukuthi bathuthukise amabhizinisi abo.
Nxa sesikhangela ke ukhanyangazane ubekhuluma kakhulu ngalokho kuthiwa i-immigration ukuza kwabantu elizweni lemelika, okungani kuyadunga abantu kakhulu khonokho kuyini?
Yeah, I think i-America from ekuqaleni vele ilizwe laziwa kulilizwe elabantu ababuya from amanye amazwe badecide ukuzokwakha lapha singathi ama-immigrants from ngaphandle. From ekuqaleni vele abantu abaningi akekho umuntu ngaphandle kwabantu nje abazalelwe lapho kuthiwa ngama-Native Americans, esingathi yibo abantu abayibona esingathi bazalelwe kuleli lizwe. So into enziwa nguTrump ukuthi abe sesithi yena usevala abanye abantu beze kuleli lizwe, I think into embi kakhulu and yinto abantu abaningi abayilwisayo, especially kulale ekuthiwa kuthiwa yidaka le eyayifakwe ngu-Obama ethi abantwana ababuya lapha bebancane bakhulela lapha e-America bafunda lapha baqeda kumele ukuthi banikezwe imvumo ukuthi bahlale la eTrump yena ufike wathi uyayibhalisa leyo nto leyo. Yinto esiyibona into enzima kakhulu eziyayenza ukuthi khuluma nje sikanje i-government ivaliwe ngenxa yokuthi akula kuvumelwana phakathi kwama-democracy lama-republican ngayo yona le ndaba.
Wonke lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende weMelika esephelelwe imali yokusebenzisa ngoba amalunga edala leCongress engavumelananga ukulungisa udaba lwabantwana ababuya kweleMelika ongela mvumo besesebancane abakuhlelo olubizwa ngokuthi yi-Deferred Action for Childhood Arrivals olwasungulwa nguhulumende kaMnumzana Obama. Lokhu kutsho ukuthi izisebenzi eziningi zikahulumende kazoze ziye emsebenzini ngomvulo njalo leholo lazo lizaphuza ukuphuma esambeni sikahulumende. Kukhangelelwe ukuthi osomabhizinisi beMelika bazalahlekelwa ngamabhiliyoni ayisithupha zamadola, $6 billion ngeviki ngesikhathi uhulumende evaliwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, unkosikazi Talenta Ncube ngokuvalwa kukahulumende. Ngesikhathi sikamongameli Obama kwakwenzakala njalo. Konke konoku ke ubona zalo abantu kubahlukuluza kanganani?
Kuyahlukuluza but kukhanya ngani kuthiwa into esizamele ijayelwe. Okumangalisa ngalokhu yikuthi House, the Senate, the Executive yilokhu zenini eyi-1 konke ngama-Republicans. So akuzwisiseki ku-Obama yes kwakungamnandi but wayevele laye sevele esengaselwa control eningi. But lokhu abakwenzayo laba I think sizamile sikujayele izinto zingane sezitshintsha kuzokusakwelelize lokuthi izinto ziyenzakala njani kathesi.
Ye, siyabona ukuthi kulo daba lolu lweDaka abantwana babuya lapha-ke besesebebancane bebiswa ngabazali babo, yilo ngazane luyahlupha-ke lapha Mancube. Ubona zani bazalulungisa yini kumbe bathi hayi asikulungisele kwesinye isikhathi?
Baza kulungisa but ikhona lokho ukuthi into yabingane iyakhathazayo ukuthi udade uTrump lapha kuyabe kumele abuyela ebantwini bakha abathembisayo ukuthi yena ngoba abantu kula bantu ababe bezwisisa ukuthi omunye umuntu ufike njani lapha uzaba buhlungu njani okumbisela. Bakhona abantu abangelandaba lakho vele abakholisa ukuthi kababiselwe.
lo ngunkosikazi Talenta Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, obekhuluma le-Studio 7.